Isikhulumeli samapholisa uInspector Bert Nikonqube utshele intatheli zindaba yeStudio 7 uEzra Chisasibanda okunengi ngalolu daba.
Sithanda ukwazisa uzulu ukuba izigebenga ebese zihlalisa abantu nzima zingenela abantu ebusuku zibahlasela zibalimaza zihlomile ngamamatshezi lezingqamu lamahloka. Okwenzakela ukuthi emavikini amabili zangenela uLangelihle Dube eLobhengula okwayenzakala ukuthi zagcina zimbulele. Izigebenga lezi sezibanjwe ngamapholisa koBulawayo. Lezi zigebenga nguMaxwell Mpofu olinye ligama lakhe kuthiwa nguThano ohlala eLobhengula, Brian Moyo oleminyaka engu-22 weMajiji, uLucky Sibanda elinye igama bathi Makheke oleminyaka engu-26 weLobhengula West, loKelvin Njabulo oleminyaka engu-30 from Phumula South. Sibonga kakhulu uZulu ngokusebenza lamapholisa lokuthemba amapholisa koBulawayo okwenza ukuthi basinike information. Amapholisa ethu ama-detectives e-CID homicide balandela leyo information masinyane kwabanja lezi zigebenga. Zinengike njalo esisazilandela izigebenga ezibamba inkunzi zihlomile ngamamatshezi lezingqamu. Yikho sikhuthaza uZulu ukuthi asisebenzele endaweni lamapholisa sibaripoteni babotshe uBulawayo abe lokuthula futhi.
Umhlali wakoBulawayo umnumzana Dumile Ncube uthi bayakwamukela ukubotshwa kwezikliwi lezi.
Ha, thina njengomphakathi weLobhengula sidanile ngesehlakalo esenzakalayo ngokubulawa kukaDube efeli $25 umuntu eziphilela lemuli yakhe ezisebenzela ephila kuhle lomphakathi. Siyabonga uma sebebanjiwe ababulali, siyabonga kakhulu umsebenzi esethela wenza bomthetho. Lawe Ezra Chisasibanda ngokuphathisa ngokuloba ukukhankasa ngalindaba lani lonke eliphathekileyo lasiza babotshwa laba ababulali. Sithemba ikhiye yejele izajikijelelwandle bakubone babekwazi ukubana ukubulala kakulunganga.
Esinye njalo isakhamuzi sakoBulawayo ozibethe ngelokuthi samamo ukhuthaze uZulu ukuthi ancedise amapholisa ukubopha izigebengu lamatsotsi.
Hayi, khona kuyadanisa okwenzakala koBulawayo ngobugebengu obukhona. Thina sikhula kwakungekho konke lokho koBulawayo sikuzwayo manje ukuthi sokula magenge angenela abantu ebusuku ezindlini bebagamule bebagwaze bebulala abantu. Abantu bayarotshwa izimali. Hayi, phela lezi zinto ezobugebengu besizazi zisenzakala ngapha kwele South Africa eGoli. Ekhaya bekungekho konke lokho ngoba umuntu besazi ukuthi amapholisa ayabupha ekhaya njalo bayakufake nje. Kodwa khona siyabonga ukuthi amapholisa ayenza umsebenzi wawo, ayazibamba lezi zigebengu ezenza lokho. Cela le community labahlali bakoBulawayo bencedisa amapholisa ngokubabonisa izigebengu mabezazi. Izigebengu mazibotshwe zonke zivalele ejele, abantu bephile impilo yabo yakudala eyakoBulawayo esasiyazi impilo yabantu beyiphila.
Abanye babecabangela ukuthi uDube wabulawelwa ezombusazwe ngoba ebikwa engomunye wabaphathisa kakhulu ibandla le-CCC ukubhalisa abasakhulayo ukuthi bavote. Imizamo yokukhulumisana leziphathamandla zaleli bandla ngalolu daba yehlule ngoba ezinye esikhulumelazo zithi azikabi lolwazi lokubotshwa kwezigebengu lezi.